Sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi ezihlala ezigabeni ezijiyeneyo zePlumtree zithi sezithwele nzima ngendlala, njalo zithi uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo kumele ziphuthume ngosizo lokudla. Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi abeZimbabwe bazenelisa ukusebenzisa imali yohlobo lwamaRand kuhlelo oluzaqala kunsukwana ezilandelayo lokuthatha amapassport beseSouth Africa. Igqwetha elake lamela umnumzana Donald Trump wake waba ngumongameli welemelika umnumzana Michael Cohen uqhubeke esipha ubufakazi kucala lokufumbathisa eletheswa umnumzana Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi ezihlala ezigabeni ezijiyeneyo zePlumtree zithi sezithwele nzima ngendlala, njalo zithi uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo kumele ziphuthume ngosizo lokudla. Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.6 million bahlaselwe indlala eZimbabwe, kanti iningi labo lihlala emaphandleni. Umphathintambo obona ngenhlelo zokusiza abaswelayo umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uzaqala maduze ukwabela abalambayo ukudla ezigabeni zonke zemaphandleni. Inhlanganiso ye-UNICEF izolo icele imali engange US$84.9 million yokudingela abesifazana labantwana ukudla. Ngeviki edluleyo United Nations yacela imali engange US$429 million. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi kudingakala imali eyi $2 billion ukuthi kuphathiswe uZulu. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakombimba njalo engumhlabeleli umnumzana Moki Ncube.
Lapha kombimba ikati lizilalele ziko, I'm sure amalanga wonke nje uthola lizilalele libhuqa lenkukhu zibhukutsha emlotheni nalo. So indlala elapha lonyaka asikwazi ukuthi abantwana sizabathini. Kuthi indlala yenkomo, indlala yembuzi, indlala yabantu, indlala yenkukhu. Uzathola mpela inkukhu zilandela inja mayisi yakaka zizama ukuyadinga khona ukudla. Hayi indlala inzima lempisi lapha zithi lathi sila.
Uhulumende uthi uphakathi kokwabela abantu abalambayo ukudla, khona ngapho alukafiki yini lolo hlelo?
Ihlelo lokudla lonyaka intunga lunzima sikwazi ukwenzakala. Ngithemba lokho esabhalisa ngabo February ukuthi ukudla kuyabuya. Akathesi ukuthula kula khona ungawuzola umoyanyana ukuthi kumbe kulokudla kubuyayo, lama councillors zithulele zwi. Noma sibabuza hayi akulokuphendulayo. Hayi ebantwaneni ngingasikhulumi ngako ngoba lokho inhlala khona lapha eZimbabwe, angaze ngibona ngazi kwezinye indawo. Ukuthi abantwana bephekelwe akula zona inhlelo kusathuli kuyamangaza yalti kuthuli zi. Abantu uma besizwa kuthiwa kulomhlangano bayagijima bethi bacabanga ukuthi bazathola kubhalwa, hayi hayi zwi, asazi ukuthi kwenzakalani, but kwathiwa ukudla kunenge. Kunzima ntunga la.
Abantwana bona siyazi ukuthi bathwala nzima mpela nxa kule ndlala efana lale. Ungathi basesimeni esinjani abantwana khona ngapho? Kanti labaya esikolo bona ikakhulu eprimary kabaphekelwa ukudla yini khona le esikolo njengalokho esesike sakubona isikhathi esedlule?
abantwana sikhulume ngabo uyabona lapha naleminye ithembe sasizibone ze-Ethiopia sebeqalisa abantwana ngoba kambe umntwana uzadla edle kanye ngelanga into angayijayelanga hhayi ebantwaneni kulusizi la uyathi uhlelelayo uswele lapho ozacatsha ugcina uphuma ngathi uyatheza inkuni uthathe o-3 hours ukuthi kumbilanga litshone bengakuboni kuhamba isikolo kulambile angazi lokunye kuyaba kulo mphakwanyana khona ngale I'm sure kufike kuthathelwane kanti okokuthi ngawo uhulumende uyazama phela abantwana hhayi futhi ebantwaneni kunzima udinga uswele lezi nje silazo sesiswele ukuthi sizazi kuthini zabona nje nengedeli kukhangela ngamehlo abomvu
lo ke ngumnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo engumhlabeleli olodumo ubexoxa ecingweni lo Ntokwemile Nkomo weStudio 7. Isigodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa sithi abeZimbabwe bazenelisa ukusebenzisa imali yohlobo lwamaRand kuhlelo oluzaqala kunsukwana ezilandelayo lokuthatha amapassport bese South Africa. Umeli weZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziripi utshele Studio 7 ukuthi lanxa bebethule umbiko ukuthi lolu hlelo luyaqala kuyona le iviki akuseyi kuba njalo ngoba basalinde iqula elivela ekhaya ukuthi lizophathisa ngokusungulwa kwalolu hlelo. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umhulumende kudala sincenxa sincela ukuthi akakwenze kube lula. Ensukwini ezedluleyo bekusenzeka ukuthi uma uthatha ipassport kumele uqale udlule kuzigaba eziningi ubhadale imali econsulate ubusuhambisa-ke ifomu lakho ekhaya nesihlobo noma umuntu olesibhoko esifana nawe. I-process leyo ibinde kakhulu futhi bihlupha ngezindlela ezihlukeneyo. Ingokuqamba kanti ukuthi okunye dekhupha yizihlobo abantu abazalwa nazo ngoba abantu bakithi bayabhadaliswa izihlobo ukuthi bangene ezikweledweni sebebhadale ukuthi izihlobo zibahambisele amafomu e-Home Affairs kulusizidokho. Kodwa-ke into engizoyitsho-ke ukuthi sizwe from ikhonsulu isabhizi bathi bona kuleli vili lingakapheli kube sekwenzekile lokho bathi basafaka ama-fibe ye ukutsho khona phecelezi into ze-intanethi e-ofisini elitsha lapho kuzofakelwa khona zonke lezi into. So siyabonga konke lokho okwenziwayo nakhona nje sekulede yakhala ukuthi ngabe phela singatshelwa indendene ngoba kudala sihlele ukuthi sekusenzeka sekusenzeka. Ngengaxoxaxoxa nabantu basekhonsulu batho ngempela bona ukuthi hhayi basafaka i-fibe sekuphekile vele uhlelo luyangena kungakapheli ivikileli elilandelayo. So we expect in the next 2 weeks that this is going to be done. Siyabonga kuloko.
Manje lizwile na ukuthi nxa ufuna ipassport yakhona ubhadala imali yohlobo luphi njengoba ekhaya kusamukelwa i-US dollar yodwa nxa ufuna ipassport?
Asikakuzwa lokho. Ngokucabanga kwethu sicabanga ukuthi kube kungabe kufanele ukuthi lo lalo kulelo lizwa kulo athole ukuncediswa nge-currency yakulelo lizwe ngoba singeze kunakane thina ukuthi ungathi wena ukwelinye ilizwe uthole i-currency engekho kulelo lizwe. So sicabanga ukuthi ilizwe lelo kulo vele kuzoqhubeka kuyileyo ndlela ukuthi ma use-US ubhadala ngama-US, ma use-South Africa ubhadala ngama-rand, ma use-Zambia ubhadala ngama-kwacha. Nge-equivalent yale imali yelizwe esifakiwe i-Zimbabwe gold leyiziki asazi ukuthi phela into zekhaya kwesinye isikhathi zinokusebenza ngendlela zayo kodwa asiku-expect ukuthi kwenziwe into out of the norm.
Sorry, I think umbuzo wami awuzwisisanga kahle. Bengibuza mina ukuthi izizalwane zakwele South Africa esizwe zikhala ngokuthi abeZimbabwe sebegcwele kakhulu kunapho e-South Africa zithini ngalolu daba?
Hayi, ngeke ngizikhulumele ngoba angikezwa. Engikwaziyo ngezizalwane zase-South Africa ezinye azisabafuni abantu bakithi. Ukhona sekungenye inkulumo ehlukeneyo kanti ukuthi singakulungisa kanjani nasibiso lo ngakuthi sihambe solunga into zakithi nakho phela akusincede ukuhlaleni izini size sinuke kuze kube yikuthi thina njalo yito esikhulunywa kabi sengathi kungabantu abangelakhaya hhayi loko ngeke ngibakhulumela abayizalanje lapha ngoba siyaxoxa ngalokho kokuthi ama-passport azokwenziwa la ngizobe nginamanga mhlaba amuzakithi cela malokho kwenzeka kodwa abantu bazame ukuthi-ke basitele nokunye okuyabe ubahlupha kodwa bakuhambele bakutele-ke into ezibahluphayo ngoba sisafuna ukuyibona kahle ngamehlo ukuthi le nto le uma siyethewe ebantwini izohamba kahle na.
Lo-ke ngumnumzana Wongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Abasakhulayo bathi bacela uhulumende ebasekele ngazo zonke indlela ukuze bengagcini bebanjwa ngamandla ukuzibona sebengena emikhubeni emibi ephambana lemithetho. Bathi abanye babo bagcina sebengamasela ngenxa yesimo esibi somnotho esenza behluleke ukuziphandela. UTobias Mudzingwa uyalandisa ngokugcweleyo eseHarare.
Abatsha bathi bayazama ukuphila ngendlela eziqondileyo kodwa lokhu kuyehlula njengoba isimo somnotho sibabamba ngamandla ukuthi baphile ngendlela eziphambana lemithetho yelizwe kanye lenkohlakalo. Ukukhanya Ndlovu osakhulayo kobulawayo uchasisa kabanzi ezinye indlela abanye abatsha abaphila ngazo.
Kulezi nsuku sisebenza ngokukhona, angeke ngife ngendlala kulo muntu ongangiphi imali. Ukuthi njalo ukugolegole sokuyindlela yokuphila lapha eZimbabwe, yikho lathi sifumbathisa imali ukuze ukuthi kuphumelele. Angisakhulumi phezu kokuthengisa imizimba kanye lokusela osokufika amazinga ethusayo kwelakithi.
Omunye laye osakhulayo uTabeth Baloyi ohlala eMkhoba eGweru uthi usesehluleka ukuziphilisa.
Mina ngathatha idegree lami ngo-2017 kodwa angatholi umsebenzi ozwayo. Ngithengisa yonke into engangipha imali, kungaba yimpahla, ukudla, igwayi kumbe utshwala. Ukuphonga ukuzihlalela nje kubuhlungu, yikho ngingena ngayonke indawo ngizama ukubambanisa.
Kodwa loba isimo somnotho sisibi eZimbabwe, bakhona abathi abatsha akumelanga belahle ithemba. Omunye wabalombono lo ngu-Addington Mpofu ohlala kobulawayo.
Akula muntu ozenza i-corruption njengobaba mina ngabo. If you are caught corrupt, noma ulegazi legolidi, noma ulenyembe zoluchu, noma uyini, noma unjani, if you are caught corrupt in this country, abadlali njalo uyahamba. Sithembe lokuthi is going to continue fighting corruption and eqinise futhi kakhulu ukulwa against corruption.
Kulenhlanganiso ezisebenza labatsha ezigoqela e-National Association of Youth Organizations ezaqhuba uphenyo lokucubungula ubudlelwano obukhona phakathi kokuqonga kwenhlupho ezibhekana lozulu empilweni eZimbabwe lokuqonga kwezehlakalo zobugelekeqe kwabasakhulayo oluveza ukuba balakho ukuba iziqoqodo abatsha uma bethwele nzima. Umphathintambo wohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zabo abatsha umnumzana Thino Machakaire uthi zichiyene indlela abasakhulayo abaphatha ngayo inhlelo zabo eziqhutshwa nguhulumende.
Sesi le minyaka eminengi sikhuluma phezu kwebhanga labasakhulayo ele-Empower Bank kanye lezikolo zokufundisa abasakhulayo imisebenzi yezandla. Sikhona njalo ukubafundisa phezu kokuqhuba amabhizimusi kodwa balutshwana babuya ukuzothola lolu ncedo. Yisifiso sami ukuthi abasakhulayo bonke bethathe amanyathelo okuzithuthukisa bencedwa lugatsha lwabo.
Kodwa ingcitshi ecubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekholishini le-National University of Science and Technology umnumzana Methuseli Moyo uthi zimbi indaba nxa kukhangelwa impilo yabasakhulayo.
Ye, lo nyaka umkhathi womile kakhulu, akula kudla, akula manzi, akula msebenzi, ukudla kuyadula. Abatsha ama-youth yibo abangasebenziyo. So nxa zokunjalo kusuka kuhlukuluze bona kakhulu ke uthole sebengena entweni ezingayisizo, sebeziphilisa ngendlela ezingaqondanga.
Umoyo uthi kulendlela abatsha abangaziphilisa ngazo ezingasoze ziphambanise impilo zabo ikakhulu kwela kusasa.
Ziningi nje izinto abanye sebabone bepheka lokhu nalokhu, ama-dishwasher, abanye umbone bepheke ukudla bethengisa ezombazo ezensimbi welding. Kodwa kufuna imali ukuthi ngabe bayancediswa abatsha bethole amathuluzi okwenza khonokho.
Amapholisa aweZimbabwe Republic Police lawa yakufakaza ukuthi amacala adalwa ngabasakhulayo lokho esanda eZimbabwe agoqela ukubamba abantu inkunzi, ukuthengisa izidakamizwa, ukuphatheka kunkohlakalo, ukubanjwa ngamandla, ukuthengisa izocansi kwabasakhulayo besilisa labesifazane ukuze babhadale indleko zemakholitshini lempilweni nje lokunye okunengi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Kwezemnotho namhlanje uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Stevenson Dlamini ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology iNUST ngokusetshenziswa kwemali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig esilesikhatshana isemphakathini. Kayitholakali kwezinye indawo zelizwe ezigoqela koBulawayo, Gwanda, Lupane, Victoria Falls, Beitbridge lezinye. UDlamini uxoxa ngalolu daba loGibbs Dube.
Izigisibone ingathi iqale abantu bayesabela, abantu bengathi abayamukeli lula. Kodwa xa siyikhangela kathi amavinkili amaningi anisekhululeka ukuyamukela, siyabona lezi ingatsha zikahulumende seziqale ukuyamukela. Loba nje nxa sikhangela ezigabeni ezindaweni ezinjengoBulawayo, ayikavami kakhulu ngenxa yokuthi udaba lwentshintshi beluvele lungakhathazi kakhulu kumakhombi lapha kungafanele ezinye indawo. Kodwa hhayi, emavinkilini amakhulu siyayibona hhayi iyamukeleka, isamukeleka kakhulu nge-electronic format, abaningi abakayibambi yona ezandleni ngokwayo, basayikhululeka ukuyisebenzisa isemafonini, isemakhasini, isebenzise moyeni kakhulu kula kubanjwa kwezandla kakhulu.
Ye, kodwa siyezwa kuthiwa ke ingani iyasilela kwezindawo nxa abantu befuna ukuyisebenzisa, kwenziwa kwini khona?
Bona ngani iyenze ngabomo ibhange elikhulu lelizwe. Bayevele betshile ukuthi bazayenza ibe lutshwane ukuze ingamemetheki kakhulu kokuthi izagcina iqinisa umkambolwana wensitha. Bona okwenza ingamemetheki kakhulu yikho khona ukuthi abayidindanga yabaningi, bayenze yabalutshwane ebambeka ngezandla, eningi yangkhona isebenziseka isemafonini. Bazama ukuthi babalekele ukuthi inganda kakhulu, mhlawumbe singabuyela iqubule inflation njengokuthi sasikubone njani. Ngakho bonani bazama ukuthi bayingenise mbijana mbijana, bayigenise inani elilutshwane nje ukuthi ibe ijoke imisebenzi emncane, okuningi okukhona kusebenze nge-electronic format.
Kodwa kuyasebenza khonokho yini, kumbe vele kufana lokuthi nje babambe into etshelelayo la?
Ukusebenza kwakhona iyasebenza sibili, esingakakunanzeleli ukuthi lizabambe kanjani kakhulu emavinkileni ayo izikwelete lana nje abo TV sales naya labo Edgars. Ungabona labo sebefake intengo yabo kutsho ukuthi hayi sebeyithemba ukuthi isindo sayo siyaba kebhu for the next 6 months or more. Yikho kanti sibona lonke umuntu usayilunguza, basayithatha mbijana mbijana, kodwa hayi izaphutsha, izaqina.
Kodwa bayevuma yini? Bayevuma yini abaningi? Kodwa ngibona ukubona kwabo
kodwa wonye isilalo ukuthi iZimbabwe is largely an informal economy. Ngakho informal sector hayi abakayamukeli kangako. Abangathi bayamukela kakhulu laba abakuformal economy, yibo abayamukela kakhulu. Laba abangapha kweinformal sector ngathi basaqina i-multi-currency, mhlawumbe labo basafuna ukuqala babona ukuthi imi njani ngapha kuma-formal, ngoba i-informal economy vele yayivele yona idolarize kuqala. Ngakho-ke akumangalisi ukubona besayilunguza abayamukeli kakhulu. Baze kuqala ukuyamukela mhlawumbe ngabe funa ukubhadala ezinye izinto ekhasilini.
Ye, kodwa siyabona vele kuya hlupha phela abantu bahola iziki kabahola idola lemeleka kakhulu. Akunjalo Dlamini?
Kunjalo kakhulu, ikakhulu abaqhatshwe ku-formal sector bahola iziki kwedlula imali yamanye amazwe. Yikho uhulumende wayetshile ukuthi hhayi uzabe sehlisa mbijana mbijana ukusetshenziswa kwe-US dollar lemali zamanye amazwe kusiya kungena-ke imali yakithi. Ngoba kathesi abaningi vele sithola imali, abantu abaningi abaholayo bahola imali yakhona phe iziki kule American dollar.
Ye, kodwa mina nxa ngile ndlu yami ngeke ngavume ukuyithatha, akunjalo?
Ya, abaningi kukhanya ababhaxisayo abakayamukeli iziki, basafuna imali yamanye amazwe.
Lo-ke ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezonotho esebenza ekolejini le-NUST koBulawayo, ubexoxa ecingweni loGibbs Dube Studio 7 ekhona le koBulawayo. kweziphathelane leMelika. Igqweda elake lamela umnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli weleMelika, umnumzana Michael Cohen, uqhubeke sipha ubufakazi kucala lokufumbathisa aletheswayo. UCohen uthi uTrump wamtshela ukuthi asebenzise imali yakhe ukwenzela ukuthi kungabi lobufakazi bokuthi nguye uTrump owabhadala uStormy Daniels. UCohen uthi ulandule okukhulunywa ngamagqwetha kaTrump athi wabhadala imali efuna ukufihlela umkakhe uMelania udaba lwakhe loDaniels hatshi ukufihlela uZulu weleMelika owayezamvotela. UCohen uphinde waveza ukuba kulomunye njalo ntombazana uKaren McDougal owayethandana loTrump owafumbathiswa nge-$150,000 ukuthi engavezi lindaba phambilini kokhetho luka-2016. UCohen uzaqhubeka efakaza kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Okwakhathesi kuyabonakala sibili ngoba angithi ngibona ngathi lo ujaha okhulumayo khathesi uCohen nguye sibili ujaha obe nguye owayephethe lindaba imfihlo yakhona yonke. Yikho ngibona ngathi okwakhathesi ukukhuluma kwakhe izolo kuza kuthi la namhla nxa ingxenye bezakwenza lokhu kuthiwa i-cross examination, angiboni etshintsha kangako kulokhu akukhulumayo leyo izolo akwaziyo lalokho okwenzakalayo.
Kodwa siyezwa amagqwetha kamnumzana Trump esithi wona umnumzana Cohen akumelanga umthethwandaba umphe ithuba ngoba ngumuntu osevezwe njengomuntu ongakhuluma iqiniso oqamba amanga. Ubonakani ubufakazi bakhe buzasetshenziswa na?
Angithi bona kumele babe umsebenzi wabo bawuholelayo ukuthi bavikele ubasi wabo. Lokho kuyabe kuyikuzama ukumbhiqa nje kuphela ukuthi kwathini kamelanga thini. Amangana lawa ayakhuluma ngazangaphongwasukela akhulume. Wakhuluma evikela owaye ngubasi wakhe ngalezo sikhathi okungu-Donald Trump.
Manje ngokubona kwakho sikhuluma nje asithi wena nguwe umahluli, ungathini wena, ungamthola na elecala umnumzana Trump?
Imfulo yecala kayikafiki ngoba ngisamelele imfulo yecala. Imfulo yecala lapha iyikuthi kazange ekupheleni komnyaka atshengise ukuthi kwaba le mali engange imali leya inkulungwane leyi lezi mali lezi ezingaphandle ezingazange zitshelwe uhulumende ukuthi kuzenza. Yimfulo yecala lapha ngibona ngathi nje kusahayazwa phezulu ukuthi kuyefikwa khonapho emfulweni yecala. Nxa kuyikuthi imfulo yecala isisiza isisiba segcekeni, kuzavela ukuthi yebo kumbe hayi kakuzange kwenzakale ukuthi imali leyo iripot.
Lo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela izombusazo weleMelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kweleMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Ungamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
eloku sikhuluma ngalabo omnankagwa laba sithi omnankagwa laba vele abaseyi-government right la. Kumanje bayenza lama-tishu, bayenza lama-pepa. I-passport bona bayifuna ngemali zakwamanye amazwe, kabayifuni ngaleli zigi labo leli. Angithi uyabona manje ukuthi sebeqalile ukuthi e-South Africa sebe-issue ama-passport. Abothi labo bantu isigebenga lapho. Laba kabaseyi-government. Kanti ama-passport sekuqala ukuba lezigi bona bavula ngapha e-South Africa. Why? Vele ungabona i-government ithengisela abantu bayo i-passport, ibathengisela. Hayi, lapho kuyenziwa i-business la.
Studio 7, njani ababukeli? Leli nsizwa lapho amakhomenti ababukeli besitsho ukuthi awugawule azumanele umdala. Hhayi, umdala sowugudile. Yazumanela nje le nto oyikhulumayo uzwakala ukuthi uyakuvumelela kuyo. Manje uyatsho ukuthi abanye ma bengasho ukuthi ukhethe luhambanga kahle, bona besale beyibo bodwa abathi ukhethe luhambe kahle, kuzolalelwa bona. Ingathi lina khona lapho bonke bakhulu bathi ukhethe luhambanga kahle, kwenzakalani? Nanda liqinisa amakhanda silina lihambe kahle. Uyazizwa nje gawula ukuthi uthini kahle kahle.
Sanibona Studio 7. Siyaphila Studio 7. Maphosa lo okhulumayo Studio 7. Sithanda ukubonga laphana kubafowethu be-MRP besibabone bekhuqulula udoti laphana kwabulawayo esiganyeni. Imisebenzi emibi eyenziwa abathakathi laba abahamba bebophela amalembu abomvu esiganyeni sakithi. Enza yonke le mfeeling ngane engaqondakaliyo ukuthi kathi kwenzakala umthoko kuyathandaa abantu bethakathi emini libalele likabha. Faka imbiya zabe faka amagama abantu phakathi kwembiya bone bokhuqulula wonke lo doti lo. Siyabonga lapho MRP ngathi ngaqhubeka kanjalo kuhambe kanjalo. Thokoza omuhle, siyabonga sithi thanki.
Kum kuhlala kushelela. Sanibonani Studio 7. Nginganayo inkulumo eningi engizayikhuluma, okwami nje ngiyaxolisa nje ukuthi nje ngizathi phecelezi ngikhulume nje into e-straightforward. Uhluphe esinalo lapha kithi ukuthi abantu vele babamba izinto kuthathe njengokuthi izanu yaleli lizwe. Izanu ngama-dictator kuyayihlupha ngoba namanje njengoba sebethatha izinto lapha kule nto engizwe abantu bekhuluma ngayo le ndabeni lapho Ramaphosa ezithi hayi izanu kachonga ukuthi iZimbabwe uthi izanu, that is the biggest mistake. Noma ngizwe nje ugawule ekhuluma ezithi ukuqondela kula nto eqondileyo. What money are they using? Bebuya la ababuyanga ngemali yezanu, bathatha imali ye-state babuye bezoyisebenzisa ukuthi bona bese kuthiwa hayi abantu beZimbabwe hayi bonani siyadlelana le-ANC, hayi laphana abantu bazele emahoteleni, hayi i-observant bazayi-observant. Sure, ngoba lapha i-IEC ilungile, iqondile, izezela umsebenzi wangendlela eqondileyo. Okwabo nje bayehluleka, kambe awula mahloni okuthi ungatela izweni lakho uthwele nzima ukuze ugijima uzoyenza into okuthiwa uzoncedisa ngapha, abala mahloni iyehluleka. Siyabona.
Salibonani basakazi be-Studio 7, abalale be-Studio 7, ngikhumala ukunganyezwa u-Victoria Falls. Laba phela lokhu thina abadala ngokwathi basicabangelani, basithembise ukuthi bazosibonga njengoba sahlupheka kangaka lathi ngesikhathi sempi sihlukuluzana lamakhiwa esitshaya amakhiwa esithi hupu lothororo wathi akuningi ukubala yikuthanda. Vele sathola nzima kakhulu, sasesithabile nje sithi bazasibonga lathi njengama-veterans abakwenziwayo, ngoba kungayisithi ilizwe leli lakwaliba likathathwa lakathesi ngoba sasizakahle sigcwaliswe ngu-Smith.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lezo-ke yizo inombolo elingazisebenzisa nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Good Life Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sikhangela uhlelo lwabatsha abasakhulayo lwe-National Youth Service osoluvuselelwa nguhulumende. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamuzi ezihlala ezigabeni ezijiyeneyo ze-Plumtree zithi sezithwele nzima ngendlala. Isigodlo sommeli weZimbabwe kwele-South Africa sithi abeZimbabwe bezanelisa ukusebenzisa imali yohlobo lwama-rand kuhlelo oluzoqala kunsukana ezilandelayo lokuthatha ama-passport. Igama ngu-Chris Gande, sidibaneni kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.